like isadake isecretary babuye lapha ezimabhubana bezokhangela belungiselela isummit ezayenziwa lapha kwelakithi okuye isummit lapha umongameli wethu azathatha over khona i-chairmanship esadake okuyinto vele eyenziwayo lapha emazweni ethu awesadake lawo ukubana omongameli bamazwe lawa bantshintshana ukuba ngomgcini sihlalo welozini wesadake le so loku kutshengisela ukubana isadake lamanye amazwe sesimuve phambili siya phambili sesilungiselela ngokukhangela ukubana sithuthukise njani ilizwe le
kodwa phela golide abantu bakhala lapha bakhala kakhulu xa sikhangela into zokhetho lezi but isadake ibalekela iqiniso la loko koke sibumgcina sihlalo lokhu akulamsebenzi lokhu
okungenamsebenzi yikho ukukhala kunoku emhlabeni sinokwenza kulokuthi sithuthukise ilizwe lethu sivuse umkhonomi wethu ngoba lizopha lethu sonke lilungelo lethu sonke even abe-opposition bona umsebenzi wabo ukuthi ngabe babuya le-alternative ubana bethu right thina nxa kubhende lapha sibona ngani ngabe sihamba ngale ndlela nxa kungahambi kuhle lapha sibona ngani ngabe kwenziwa ngale ndlela yiwo umsebenzi wabo hashi ukubana bebehlala befuna ukukhala ngokhetho osoludlulile kona iproblem ukuthi ukhetho balufuna ukuthi bethi kona lulungile nxa kuyibo abanqobileyo kuphela okungayisiko kona nxa usiye ekhethweni kule mpumela ezimbili isenza uyanqoba kumbe uyanqotshwa nxa unqobile thaba ubusuphuma ekuthabeni uxhase ukulungisa ilizwe nxa unqotshiwe ye ungakhala akuyaleshwa kodwa khala phela ubusunjani ungasalahla imbeleko ubuye silungise ilizwe sindawonye yikho kumele kwenzakale khonokho
kodwa-ke phela lapha bathi ukukhala ezimbabwe kuyobana le mbuzi ekhale ilanda amakhanka ngoba kula muntu oza kulalela kuyaphelela endleleni nje
inkinga ekhona yokuthi kona abakaze beke bebe yi-opposition eyake yafaka ama-solutions etafuleni ukuthi hhayi lokhu kuba njekobe ngale ndlela ngabe sikwenza ngale ndlela ngoba yiyo injongo ekuba le-opposition it's a government in waiting it's like i-shadow government okusho ukuthi kona kumele ngabe bathi kona bona hhayi nxa i-exchange rate ibheda imikanje so ngabe siyenza ngale ndlela and then kubonakala ukuthi hawu amaso abo ayasebenza for sure yikho kutshengisela hayi oshiwo abantu laba abathembekile ukuthi kona singabafaka bangayenza into enjani elomkantsho engcono kodwa bona okwabo kuphela yikuhlala bekhala kuphela yikuhlala beswola kuphela bengaprofi any solution so loko mina ngibona ngathi akakusisizi ngalutho ngitsho.